umphathi ntambo obona ezokungena kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mokgethi uthi kuphume phose abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-145,706 kusukela mhla ka-20 Mpalakazi 2022 kusiyafika ku-1 Zibandlela 2023. Uthi izihambi lezi bezisebenzisa umngcele weRamokgopane belubhekise eZimbabwe kulabanye abasebenzisa imingcele emincane efana lematseloje lemlambabheli kodwa bengafakwanga kunani eliphezulu. ELeSouth Africa lona lithi kwaphuma abantu besiya eZimbabwe bafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ngelanga besebenzisa umngcele weBeit Bridge. Inani eliningi ngelabantu abahlala njalo besebenza emazweni aweBotswana kanye leSouth Africa. Inombolo zitshengisa ukuthi kungabe kungene abantu abangafika phose ingxenye yesigidi i-500,000 besebenzisa imingcele etheneyo ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhefu. Unkosikazi Nomsa Ndlovu kade esemngceleni wePlumtree esithi kawuhambeki isihambi ziqeda amahola amaningi semzileni.
Sikhethe sikhosi sesidindelwe thina sokumele siphume. Sathola ukuthi vele ngale phandle laphana okuthiwa i-no man's land akuphumeki. Imoto ezilama number plates eSouth Africa ama-GP lalezi ezile number plates eBotswana zizimbi indawo zonke ezinye zipake ezikhangelele kuleft ezinye ku-right emgwaqweni amabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume. Abanye abalezindlu bebehamba kade egangeni le beze bekhona le behamba ngeganga sithi bewele emgwaqweni. So sigcine khaphana sesimile amiki khona sile eBotswana to try and help.
Abakubhizimusi yemota esithwala uZulu babika ukuthi bayenze imali enhle kakhulu ngesikhathi sekhefu lapho intengo beziqonge okuphindwe kuze kufike kathathu. Omunye ole bhizimusi yebhasi ehamba phakathi kweHavron leHarare eyezinkulu Travel Tours umnumzana Charles Ndlovu uthi kakaze abone ubuningi babantu abaningi emngceleni okwesikhathi eside.
Ngiphume ebhoda eRamakhwebane ePlumtree namhlanje ngithe ngiphuma ekuseni ilayini yemota ekade zingena bezihamba kuno man's land ebridgini abantu angikhulumi ngibala laba abahamba straight phakathi singakabali laba ababhoda eceleni engangeke baqambe ukuthi bangaki kumbe mboneni. Kathesi ngikhuluma uNicky lapha etown ogadelwa khona amabhasi sengiwabale abangu-8 wonke aphuma egcwele elesitendini sisayisemnyango.
Ukuphithizela emngceleni wePlumtree leBeit Bridge kuza ngesikhathi iningi labantu belubhekisa emuva kuyaqala umsebenzi kumnyaka omutsha. Ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi kwele Zimbabwe iningi selaphuma elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi ubuningi babantu abaphuma elizweni abumangalisi.
Khona lokhu nje ukuthi ubona abantu abaningangaka bewela imifula besiya kwelaseBotswana kwelaseSouth Africa lakwamanye amazwe kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe lakithi lidilikile, alilamisebenzi, alilampilo nxa uhlezi kulwa kawukwazi ukondla abantwana ngendlela efaneleyo. Lanxa behlupheka khona le besethuselwa betshaywa nge-xenophobia bakhetha ukuyaphila khona ngale ngokuba kungcono ukuba ngale kulokuthi babe lapha lapho ungasoze kube le mpilo elila kancane.
ELeZimbabwe lizabamba ukhetho lokudinga inkokheli entsha lonyaka kodwa uNcube uthi kabone abantu bephenduka ekhaya ngobuningi ukuyavota njengalokho okwenzakale ngesikhathi bephuma besiya kukhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha.
Lanxa bebefisa ukuthi babuye bazovota soze benelise ukuphenduka bazovota ngokuba ukubhalisela ukuvota kunzima kibo, kanti-ke singakhohlwa ukuthi kabavunyeli ukuvota abantu abangaphandle ngaphandle kokuthi baphenduke. Imali yayilula ukutholakala besuka ezindaweni abakuzo bengelazincwadi ezokuhlala kahle khona ngale babuya nzima baphenduke nzima, ngakho-ke asoze kube lula ukuthi bavote. Bekufanele ukuthi baphiwe ithuba lokuvota bekudiaspora khona ngale.
Abahlala phandle kwelizwe bahambe ekhaya ngobuningi kulandela ukuyekethiswa kakhulu kweziqondiso zokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa ekuphendukeni abanye babhekana lobunzima ngoba bangena bengelancwadi zokuhambisa ama-passport. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.